Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana mthwakazi kweza kusihlwa ngomgqibelo mhlaka 23 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Kuqhutshwe ama-by-elections awamakhansila eChipinge laseKaripa namuhla, abanye bekhala ngokuthi labo ekade bencediswa ukuvota eChipinge bebebaningi kakhulu, kanti abanye bebebanjwa ngamandla ukuthatha imifanekiso yama-ballot papers ukuze kukhanye ukuthi bavotele bani. Lanxa kubikwa kulokungezwani phakathi kukamongameli Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Chiwenga, uChiwenga uthi uyamsekela uMnangagwa ukuthi ancintise emele iZANU-PF kukhetho. I-World Health Organization isihlele i-monkeypox njengomkhuhlane ophuthumayo omele ulimukwe emhlabeni jikelele, i-Global Health Emergency. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kuqhutshwe ukhetho lwama-by-elections awamakhansila eChipinge kuward 16 laseKaripa kuward 5 namuhla. Ezinye inhlanganiso zisithi labo ekade bencediswa ukuvota eChipinge bebekhanya bebaningi kakhulu. Kule mbiko njalo ethi abantu bebebanjwa ngamandla eChipinge ukuthi bathathe imifanekiso yama-ballot papers abo ukuze kuvele ukuthi bavotele bani. Kodwa iZimbabwe Electoral Commission yethu le umbiko ikulandula lokhu. EKaripa lakho inhlanganiso ye-Election Resource Center ithi abantu bebekhanya behamba ngamaqembu besiyavota angani bahleliwe. Impumela yalolu khetho ayikaziswa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Platform for Youth and Community Development. UNkosazana Sali Mlambo wasichasisela ngokwenzakale eChipinge.
Abantu baphumile kancane ukuthi bezovota. Kodwa bekukhanya kulabomama abaningi ababuye ukuzovota kulabo baba. Lokuthi abantu akade bencediswa khona ukuthi bevote bebebaningi kakhulu, kodwa kungenani hhayi kuhambe kahle.
Bekungeladlakela kumbe ukwethuselana?
Hhayi, bekungela. Abantu bebevota kahle sibili sibili. Hhayi, umdlakela bekungela. Abantu baziphumele kahle, babuya bavota kahle. Into kuphele engathi ayisiphathanga kahle ukuthi abantu abancedisiweyo ukuthi bevote hhayi bebekungathi baningi kakhulu okungabantu abedlula i-50 khona lapha. So hhayi, akukho nomali kakhulu, kodwa hhayi into yakhona singathi abantu bavote kahle. Bekungena msindo, bekulokuthula, abantu bebengena bevote bephume behambe.
Laba elithi bebencediswa ukuvota njalo bekhanya bebanengi, isizathu ngokubona kwenu kuyini?
Mina ngokubona kwami lokhu yikuthi kungabe kuyizindlela zokuthi umuntu ebe lamavota ngathi maningi, ngoba ungabona kulabantu abedlula ithuma nanhlanu abancediswayo. Ha! Elizweni lakithi ayisonto esingathi ijwayelekile, ngoba abaningi bakwanisa ukubona, bakwanisa ukubhala, bakwanisa ukuzifakela lapho abafuna khona uxa wabo. Kodwa okwanamhlanje hhayi, bebebaningi kuyukuthi kungabe kuyi-strategy yokuthi omunye umuntu ufuna ukuthi yena ekwanise ukuthi ethole amavoti amaningi. Yikucabangela nje, ngoba hhayi bebebaningi kakhulu abancedisiweyo.
UNkosazana Sali Mlambo ngowenhlanganiso ye-Platform for Youth and Community Development. lanxa kubikwa kulokungezwani phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Uchiwenga uthi uyamsekela uMnangagwa ukuthi ancintise emele iZANU PF kukhetho oluzayo. Uchiwenga wethule amazwi la kuvideo efakwe enkundleni yeTwitter isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana. Ubekhanya ekhuluma emhlanganweni weZANU PF lapho akhuthaze khona abasekeli baleli bandla ukuthi bayevota ngobunengi. Abanye bathi kulokulwisana phakathi kukaChiwenga loMnangagwa okufana nje lalokho obekukhona kuZANU PF ngesikhathi seG40 leselacoste. Sixoxele ohlaziya izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuliqiniso yikubana umnumzana olisekela phini likamongameli kungabe kuliqiniso ukubana isihlalo uyasifuna njalo akuthoyo akuhlukananga labakwenza ngo-2017 umukhumbula ngo-2017 even sebe kulanda zonke izikhathi uEmmerson wayesithi yena is loyal to Mgabe bonke obed kodwa bepheka okunye so ayisibo bantu ongathi ngoba bathe ubususidikho abakuthoyo ngabantu abatho something besenza something so ukuthi yena engabe efuna isihlalo sikamongameli ngibona ngani lokho singazake sakubalekela kunjalo ngoba bonke laba bantu abayenza zonke lezi zinto uyafana exactly script sangkhona labasenza ngo-2016 2017 besiyakhipha uMgabe lalo basebemvalele bathi bona babefika bemsaluthe bethi bona bayamsekela bayamhlonipha kodwa balwisa amasela amsekelileyo kodwa kwagcina kusenzakala ukuthi sabona sebe-instruct izanu ukuthi kayiphasi vote of no confidence in him be-instruct iparliament ukuthi kayi-impeache so konke lokhu abakuthoyo lokuthi bamsekela ngibona ngazathi yebo yena bayakutho kodwa yisikho abakuthoyo njalo ukuthi isihlalo uyasifuna kuliqiniso akula muntu angafuna ukuba ngumsekeli kamongameli engafuna ukuba ngumongameli so kuthi wakhulula ikhombati wathatha isuti waba nguvice president kuyatshengisa ukuthi uyafuna isihlalo sokuphatha ilizwe so kungazake kusimangalise lokho.
IZANU ithi ayilakuthandabuza ukuthi izanqoba kukhetho oluzayo kodwa ngendlela umnotho obhidlike ngayo ubona kusibalula yini lokho.
Okomnotho ilizwe lifile kudala vele lifile so kudala sivota vele lifile okuqakathekileyo kuphela ukubana amabandla aphikisayo abezonkonzo i-civic society kabakhuthaza abantu bebhalisa abantu bevote mbona ngazathi yikho okudingakalayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe. Inhlanganiso ebona ngezempila kahle emhlabeni jikelele i-World Health Organization isihlele umkhuhlane we-monkeypox njengomkhuhlane ophuthumayo omele ulimukwe emhlabeni jikelele i-Global Health Emergency. Umkhokheli walinhlanganiso uDr. Tedros Ghebreyesus wazise namuhla ukuthi lanxa ungakasabalali kakhulu lomkhuhlane amazwe kumele awunanzelele athathe amanyathelo okuvikela. Abanye bathi besabela ukuthi lumkhuhlane ungahlasela ngamandla ufanele COVID-19.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela umshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela.
Kweze maphandleni lamhlanje izakhamizi zeMatanangombe eGwanda South ezasungula isivande sokulima ngokuthelezela zincediswa inhlanganiso yePractical Action zithi impilo yazo isiguqukile nanku sezisenelisa ukuphilisa izimuli ngemali eziyitholayo ngokuthengisa izilimo. U-Albert Ncube we-Studio 7 uyalandisa.
Omama abangamathumi amabili lantathu kanye labesilisa abalithumi lasikhombisa babumba iqembu letswelabhili esiqintini sematanangombe kuwadi 16 eGwanda elilima ngokuthelezela. Amalungu etswelabhili esiqoqelayo athi selokho asungula lesi sifande impilo zawo seziguquke zabangcono. Unkosikazi Deborah Ncube olilunga letswelabhili uthi lesi sifande siyabasiza kakhulu ngalesi sikhathi bebhekane lendlala kanye lokubhidlika komnotho.
Nxa sesithengisile siyakwanisa ukuthi sibhadalele abantwana i-school fees, sisize abaswelayo, sisize ezibhedlela, sisize ezikolo.
La mazwi agcizelelwe unkosikazi Thando Mawuba elinye ilunga letswelabhili.
Isikhathi sokwenzelwa sesiyadlula, sikathe sekuyisikhathi sokuthi sivuke sizenzele njengabomama. Ukube sikhala ngomkhonomi amanzi ekhona, izandla zikhona, ingqondo zikhona, akusasebenzi.
Unkosikazi Lihlono Lonare obona ngokudinga imkambo yokuthengisa abakulimayo uthi basiza njalo lomphakathi esigabeni lapho kuthe kwaba lomonakalo. Uthi kodwa babhekane lodubo lokuthwala izilimo zabo besiya emkambo.
Izilimo zonke esizilimayo ziku-demand sibili, kodwa i-transport yokuzithwala sizisa kulezo ndawo kanye lasemkambeni lapho ezidingakala khona yikho okuba nzima khona.
Ugatsha lwezokulima solukhuthaze uzulu emaphandleni uthi agxile kunhlelo zokulima ngokuthelezela ukuzamelana lokungani kuhle kwezulu okudala ukuguquka komumo omkhathi i-climate change. Kusenjalo inani labatsha elihlola amabizo okuvota sol emaphandleni kubikwa liphansi. Siyixoxe lomnumzana Vusa Nkala oyegungwe.
Kuhamba abantu abakhulu nje abadala, amayuthi abalutshwana abahambayo. Balutshwana amadoda masithi siyakhuluma labo amayuthi abaningi ubabuza urejistile uze besithi hhayi lokho kuyafana nje.
Umqondisi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ezansi seMandebeleni umnumzana Rapson Nyoni uthi kubalulekile ukuthi uzulu aphatheke kulolu hlelo.
Nxa ungekho ebhukwini lona leliyana kuyabe kusitsho ukuthi awusozenelise ukuthi uthathe i-right yakho, ilungelo lakho lokuvota, lokukhetha noma yiphi i-election osoze ukwanise ukuthi uvote nxa ibizo lakho lingekho.
Ngalokhu kuthaza uzulu ukuthi ahambe ngobuningi uyahlola amabizo akhe kuvoters roll kunsuku eziseleyo.
Ngabahambe abantu bayekhangela balungise okufanele kulungiswe, i-voters roll yethu ibe yi-voters roll ephilayo etsho khonokho esikukho sisiya ku-delimitation.
Uhlelo lokuhlola i-voters roll luzaqitshwa ngolwesibili. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela namba bafuwembula.
Chana na na na.
Siyabonga Albeta. Kuhlelo lwabesifazana sixoxa lonkosazana Deborah Mukasa yena ozisebenzayo. Uyisiphathamandla kunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Simbuze ukuthi injani impilo ngobunzima obukhona kulezi nsuku.
Thina njengabesifazane siphila nzima kulezi nsuku. Thina njengathi sithengisayo, sihoja sithengisa okuthiyeneyo. Imali yethu eZimbabwe ikhanya kayibambeki. Ngikhuluma nje la zona lezi mali zangaphandle kwelizwe, ama rate yangkhona lezitolo ezithatha ngayo imali yangkhona ugcina vele ubona ukuthi ugidanda wonye ngoba ola mpumela ungathengisa uthole kuyi 20 rand 20 user. Uthi mana ngingene esitolo zathola kuyokuthi isitolo sesisebenzisa vele inkambo esensitha ekuretheni kwabo. Uzathola ukuthi vele into ye-$2 nxa usuyikhangele vele ngemkambeni yensitha iyabe sidura sokungathi into ye-5 US. So hayi siphila nzima, sibilive nalapho esithengisela khona kuba nzima nxa sikhangele lathi esinyanga ngathi siqalisile ukuphela ebantwini abanjengayo abasebenzela ohulumende. Kodwa uzathola ukuthi vele kabathwembele eduzane ukuthi bezothenga, especially kulaba abathengisa izimpahla. Ukuthi laba abathengisa ukudla kungconywana ngoba belo yabo kumele usuku uhambe endlini uthwele itamati, kumele usuku uhambe endlini uthwele isinkwa. Kodwa khona lokho vele kuba kuntuthwane njani. Hhayi, imali yethu vele sijayelela phansi, imali yethu vele ikhanya kayisilavalu.
Nxa sesikhangela laba esingathi ngama single mothers, umuntu uyabe ngowesifazana elemuli kumele akhusele abantwana kodwa akalayo omunye omncedisayo, ubona ungathi bathwele nzima okunganani?
Sethwele nzima lami singomunye wangkhona khona abasendleka ukuthi nango uzengeqamba uzubulange Sethwele nzima kakhulu ngoba uzathi ukhangele ukuthi umntwana especially nxa unabantwana kumbeni ngithi ufunde esikoleni lapha agada khona, uzathi ukudinga i-transport, uthi ukudinga izikastini, uthi ukudinga, sithwele nzima kakhulu. Lami ngiyisingle mazela abantwana abafundayo, kanti sengelo mntwana obhalayo u-grade 7. Imali yangkhona nalokho esikuthengisa yalo sikhangela ukuthi sile competition lapha edrobheni yokuthengisa ukulwela ama-custom, bona lawa vela futhi angela mali. So ungabona i-custom ikulanda ifika la uyithenge kumbeni ikuthumeleleyo ekhokheshi, usuyagijima njalo. Ususiye emkambeni yensito ususeyadinga leyo ekhokheshi ukuthi uyintshintshe kube li-US. So mama abanjalo abanjengami bathole nzima kakhulu. Sirenze stress sibile zokuthi asikwazi ngayo kumbeni uhulumende yasibona kuzo omama abanjengabona laba bangalokungama-graduate okuza imalinyani abakuphiwayo njengabo-single parents ukuthi kubancedise. Manje thina njengangapha eZimbabwe kasila singomama abalezizintandane labantwana abangikhona sozintandane zoti ezigcineleyo.
Liyake lifikise isicelo esinjalo yini kuhulumende mhlawumbe nxa lithe lahlangana labaphathi ntambo, kungaba mhlawumbe ngumphathi ntambo okhangelane le ndaba zabesifazane?
Ukufikisa siyafikisa sibili, amathuba angkhona aba mandushwane ngoba phela la ma-voices abo mama asuke bemandushwane, kodwa wona lawa ama-voices azamayo ukukhuluma siyazama, especially ma uhulumende ethumele laba amaqembu anjengabo kuthiwa ama-portfolio parliamentary committees. So sake sihambe lathi siyokhuluma izicelo zethu, kodwa ukuthi ziyofika. Uhlupho lwangkhona ikuthi ama-policies eZimbabwe acrafta maybe after 5-10 years. So ufinde ukuthi noma singaze sikhulume nxa isikhathi singakafiki sokuthi kucubungulwe kukhangele ku-amende ama-policies lawa ayabevele ekhona kuyathatha isikhathi. Kodwa ukukhuluma sibili, hhayi siyazama sibili njengabomama ukusukuma siphakamele phezulu sikhulume, ngoba zinhlupho sibili eziningi kakhulu ezibamba omama especially laba balabantwana omama abazisela bodwa abantwana bengelabobaba. Siyakhangela sibili kakhulu ukuthi ngayo siyafisela sibili ukuthi uhulumende uyayiredusa isikhathi sokukhangela soku-amenda ama-policies, ngoba ufinde ukuthi ama-policies amaningi amendwa maybe after 5 or 10 years.
Unkosazana Debra Mukasa uphila ngokuthengisa njalo ngwenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Siya kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, lithonele ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMatabeleland Institute for Human Rights, umnumzana Khumbulani Maphosa.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga budi ukwamukela ehlelweni. Ngiyakubingelela, ngibingelela labalaleli bonke.
Ungasitshela ukuthi udaba lokwakhiwa kwamadamu, lokho esikuzwayo ukuthi kuzenzakala nguhulumende, asonto enhle yini, ikakhulu nxa sikhangele ukubana amadamu akhona amanye kuthiwa azaba elamandla kagetsi?
Indaba ye-12 dam project le, indaba othi nxa uyilalele inhle kakhulu, indaba ejabulisa kakhulu ngoba idamu liba luncedo kakhulu. Wathi ngibale wise city inhle indaba. Okokuqala wona nje amadamu azenza ukuthi abantu babe lamanzi, indawo lapheza akhe khona zithola amanzi, amadorobho lamatown aseduze athola amanzi ngobunengi. Izakhamizi ezakhona apho zithola amanzi, ubuyanga bamanzi buzanciphiswa kakhulu. Number 2 ngakhangela indlela abawadesigne ngayo la amadamu, kuthiwa kuzaba khona ama projects achiyeneya okulima, awoku thinhlanzi awe tourism, kukanti kube khona nama project ukuthi kube khona amagetsi ayenziwa khona. Into enhlekele yonxa uyikhangele ngoba eqinisweni asisafuni kube lokho esisebenzisa ugetsi ovele emalahleni ngoba kuyaphambanisa ezemvelo, kuncedisa iclimate change okuyinto esilimazayo kakhulu. So ikwenza ukuthi nxa ukukhangele nje ku surface hayi kukhanya kuyinto enhle ngoba kuzadala futhi lemsebenzi ngesikhathi lapho kusenzakala. Kunengi nje ukukhanya ngani kuhle othi nxa ukhanyele ngelihlo elingagxilanga elingagxilisanga, hayi ukhanya nje yonke into kungani nje ithara nje kuyathelela njalo.
Manje elikusolayo kuyini?
Kulezinto ezingani ziyasikhathaza thina njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights nxa sikhanyele indaba yokwakhiwa kwamadamona. Ngizazibalisa ngokuphangisa. Okokuqala sibonile imali ekuthiwa izakhutshwa kweni amadamu layo ezasetshenziswa. Imali le ikakhulu ngananzelela amaningi akhona anganafuna ukwakhiwa izinkampani zamaChina. Esize sizibuze ukuthi nxa amaChina efaka imali engaka wona atholani. Phela eqinisweni budi asosilabalalela aso social welfare leyi kumbe you know asonkonzo kaJesu ukuthi uzosifela sonke. Manje uhulumende wethu kasiniki kathi close ukuthi dilivana lenzela amaChina ukuze bona bathe imali yonke le. Ngoba sizagcina sifika ku point lapho madam laza kunesiba amadam amaChina khona. Sizagcina sifika ku point ngingxenye kunje kwakhiwa idamu kanti ama minerals ethu wonke asehambile. Into yokuqala okumele ivele yona le. Number 2, kulento leyo uthi ngama environmental impact assessment reports. Lapho ukukhangela ukuthi idamu leli lizaphambanisa njani ezemvelo, lizaphambanisa njani abantu. Izinwa kayikufake kube segcekeni because these are major projects. Then okwesithathu yikuthi abantu laba kade behlala lapho kusokuzaba namanzi khona, abanye bazadudulwa, abanye umhlabathi nalo ubuyamadlelo abo. Sokusitsha ukuthi iland use ukusetshenziswa kwalana indawo sizasubu sizantshintshwa. Baza benefita njani bona lokho esithi ngesikhiwa i-benefit sharing? Nxa lisenza inzuzo yamagetsi, izakhamizi ezikhona apho zitholane emagetsini. Nxa lisenza i-tourism, inhlanzi zitholane kikho. Ngiyazi omunye umuntu uzathi hanje vele umhlabathi abakiwo ngakhulumeni. Uhulumende mbani kanti? Ngaphandle kokuthi nxa sesivuma ukuthi uhulumende kayisho wabantu. Kodwa nxa uhulumende ngowabantu, enzwe ngabantu, efakwe ngabantu, kutsho ukuthi uhulumende ngabantu. Kutsho ukuthi umhlabathi nedamu leli ngelabantu. So bona abantu batholani. So into ezinjalo kazicaci izinto okumele zibekwe egcekeni khathesi. Ngalesi sikhathi kusakhiwa. Ukuze linto ekhanya inhle kangaka, ubuhle bayo bubonakale ngoba sizabe sibhizi sicelebrate sithi into enhle kanti impisi embathi isikhumba semvu.
Lo ke bekungumnumzana Khumbulani Maphosa, umkhokheli wenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, ebesiqoqela ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lila
siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo yePremier Soccer League edlalwe namuhla. Cranbourne Bullets 2, Harare City 1, FC Platinum 1, ZPC Kariba 0, Dynamos 3, Chicken Inn 0, Yata 1, Gezi Platinum 0. Siziphethe ezo suku ngodaba lokuzilibazisa, sihamba leqembu leRumba ele African Sound Collection.
umholi weqembu ezethula.
Mbingelele umsakazi, mphinde mbingelele nabo bonke abalaleli ngezindawo ezehlukeneyo. Kusho ukuthi okhulumayo ngumlangatheli Ncube odabuka eTholotho eChakabanda. Siqale ukukhipha i-album idlaladlete lakuqala ngo-2018 besiyibiza sithi ngufundisi. Then ngo-2019 sazokhipha i-album yesibili enesihloko esithi Igama Lami. Sazokhipha-ke ama-single tracks, kusho ukuthi kunyaka lo ophelileyo sikhiphe i-single track ngo-November enesihloko esithi Ukuzala. This year sazokhipha inye ethi Intandane.
Lapha sikhuluma ngempilo yezintandane, wathi kubuhlungu ukuthi usuke umntwana mayitshiywe ngabazali, ngethi mangabe sesigcinwe ngabantu umuntu uthole ekhiphe lesizondo phezu komntwana okokuthi nalapho umntwana mangethe ecela nje uthole umntwana ethe ecela nje iyunifomu yekwesikolo noma imbuku kulabuza umuntu esithi mangabe umzali ejolile uzethi hambe uyocela ethuneni khona le or uhambe uyocela kwena lawo mzali wakho.
Utholakala ngaphi umculo wenu, kanti lalabo abangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Mangabe kuthiwa umuntu ufuna ukutholana nathi, uyasithola ku-074-63-95-322. Ngiyiphinde njalo, 074-63-95-322. Ine WhatsApp, mangabe kuthiwa mhlawumbe umuntu uyafuna ukufona or mhlawumbe uwhatsApp, siyatholakala khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Benzela isapoti kakhulu kubo bonke abantu, umnyuzik uhambe ufike kuzindawo zonke nalapho ngekho khona. Bese ngithi mina futhi ngibonge kulabo abanye sebesichasile kuyo yonke nje indlela yomculo besiphezu kwawo, abanye bebesisiza ngento eziningi. Ngiyabonga kakhulu kuwo wonke umuntu onothando nomnyuzik wethu. Ngisisho futhi nokuthi abanye nabo abangakawuzwa, ngiyafisa ukuthi kubethiwa niyawuzwa, ufike nakini, ufinyelele kuzo zonke indawo.
Uphuma ke enkundleni umlangatheli Ncube leqembu lakhe le African Sound Collection ngale. Ayibophe bahlabela ke kamnandi abafana be-African Sound Collection besigqibela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kuqhutshwe ama-by-elections amakhansila eChipinge laseKaripa, abanye bekhala ngokuthi lapho ekade bencediswa ukuvota bebebaningi kakhulu, kanti labanye bebebanjwa ngamandla ukuthi bathathe imifanekiso yama-ballot papers abo ukuthi kukhanya ukuthi bavotele bani. IZEC iyakulandula lokhu. Kwanele yimi untungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.